Uyabona bakithi umbiko okhishwe namhlanje kungomvulo ukhishwa ngubaba uPutin upresident wele Russia ngendaba ye-Ukraine efaka izizathu zakhe ezimenze wahlasela i-Ukraine. Ukhanya ukhomba kakhulu amazwe e-NATO, amazwe e-Europe ukuhlangana ku-NATO ukuthi wamenze waze wangena uvikele ilizwe lakhe, interest yelizwe lakhe laphana. Kodwa mina ngibona kuyikuvika nje, kuyikuvika komuntu ongafuni ukusolwa. Anxa bebona ukuthi abezwanani ne-NATO yini kumenze bangakhulumi baze baye phambili. Okwenza aze ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule, enze yonke into le ayenzileyo. Xa esithi yena ubengafuni, ubengazimiselanga ukuyabhomba, but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa kusele sikhathi eyilungiselela. Izikhali ezisasebenza lanamhla kusukela kuFebruwari 24 bengena lamanje okhe zisasebenza ziyatshengisa ukuthi kulesi sikhathi eside nje beyilungiselela leyanini.
INATO yona-ke ngulube singeke siyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela enza ukuthi ahlasele kwele Ukraine?
Singayisoli NATO kodwa iRussia okwamanje ngendaba ye-Ukraine iRussia ngokwayo kumele siyisole. Uyazama nje ukuvika ubaba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha isayidi entweni enje. But iqiniso yokuthi i-Ukraine lilizwe elizimeleyo, ungena njani elizweni lezimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani, ubhombe ukuthi ufuna ukwenzani. Njengalokho wangena amadorobho Operation Donbas lawa uyangena amadorobho e-Ukraine ufuna ukuza waqede. Xa kuyukuthi uqonde ukulwa ne-NATO indaba engayigombolozelanga iRussia kuphela kwazithulela. Hhayi, mina nguvumi lokho, yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela.